eleZimbabwe ligqibe ihlandla lokuqala lamaviki amathathu lohlelo lokusebenzela ngekhaya ole-lockdown. Umongameli Emmerson Mnangagwa wahle wengeza lesi sikhathi okwamanye amaviki amabili osekuchiye iningi likhathazekile ukuba lizaphila njani. Isakhamuzi seHarare unkosikazi Cynthia Msonza uveze ukudana okukhulu ethi akanazo ezinye indlela zokunakekela imuli yakhe ngenxa yesimo somnotho.
Yazi i-lockdown leyi inzima kithina empilweni zethu ngoba ukudla kwangkhona sokuphelile. Basinikeze enye 2 weeks ye-lockdown. Basitshengisela ukuthi 14 days lezi asazi ukuthi sithola kuphi ukudla. Ngoba ukudla lokhu kusezitolweni and izitolo eziningi zisetown, zisematown. Ukuze sihambe ematown kumele sizuze amaphasi. Amaphasi angkhona uwazuza kanzima. So ukudla kwangkhona kuyasinzimela. Ama-livelihood ethu kuyasinzimela kakhulu ukuthi sihlale kahle.
Sikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo uthi ukuqheliswa kwe-lockdown kuzadala umonakalo omkhulu nxa abantu bengatholiswanga ukudla.
Siyabona ukuthi ukwengezelelwa kwesikhathi lesi se-lockdown kuyinkinga kakhulu empilweni zabantu. Abantu abaningi lapha eZimbabwe kabasebenzi imisebenzi leyana e-formal, baphila ngokuziyenzela. Besithi bangasebenza bathenge ukudla, bathenge isitshebo lokunye okunjalo on a daily basis. Nxa abantu abaningi basebenza kwi-informal sector bengayi emsebenzini betshona bese zindlini, lokhu kutsho ukuthi impila kahle yabo igcina ingaphucuki.
Enye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mdindelwa Mancitshana uthi uhulumende kumele engezelele uncedo alupha abaswelayo.
Impilo yabantwana beZimbabwe iyimpilo elukhuni. Abantu beZimbabwe baphila phakathi kwelitshe lembokodo. Abakusebenze namuhla nango bayakusebenzisa namuhla kumbe lakusasa sokuphelile. Ukubavalela okwensuku zonke lezi bekuyinto enhle sibili ekulwiseni umkhuhlane lowo, kodwa kumele sikhangele njalo ukuthi abalalutho abantu laba bangabantu abaphilayo nje ukuthi abakuthole esandleni. Awu, kuqonde emlonyeni nje akulenye into okuzayenza, akula imali egciniweyo emaceleni. So ukubavalela lokhu bekufuna kulandele ukuncedisa okuthile ukuthi hayi, njengoba lihlala phansi nanko okunye, uhulumende alandele encedisa abantu bakhe.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi njengebandla bavumelana lesinqumo esethulwe nguhulumende.
Ukwengezwa kwamalanga into kade singeke sayavoida, njengoba sinanzelela nje ukuthi umkhuhlane lo khona uqala ukusihlasela sisaselo mango omude ukuze senelise ukukontrola njengelizwe.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ezinye indleko ezifana lemali yemithelo yezindlu kumele ziyekethiswe ngalesi sikhathi.
Insuku lezi ezilithumi zizaphela sokulanda inyanga elandelayo, okutsho ukuthi abantu abaningi o-landlord bazabe sebefuna ukubana bebhadale ama-rents. Sikhuluma kunje abantu abaningi bakhona indaba ezinjengokuthi bethole imali zokudla lokunye ukuthi beziphathise besezindlini.
Umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangama-25, kuthi abathathu sebetshonile okulinani elikhuphiwe kwamagama kusukela ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwe-lockdown kumaviki amathathu edluleyo. Uhulumende uthi uzakupha abantu usizo lwemali engama-200 eZimbabwe, i-200 RDGs, ukuze basizakale ngesikhathi lesi, kodwa abaningi bathi kayeneli lutho ngenxa yokuqansa kwentengo yempahla ezitolo ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.